Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 7 kuhlolanja 2021 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ingcweti kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elitholakale kule South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe.
Igciwane selitshintshile, yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefrezi.
Ithakazelelwa ngabantu abaningi ingoma ethulwe intethele zindaba uHopewell Chinono ethi Damloot.
It was never put out as a piece of journalism.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engalingiloba indaba.
Idalela Senate kwele Melika selilungiselela ukuthonisa amacala etheso owaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathesi abahle bemlwele impeachment ngakaqali. Abasoze bavote ndawonye nama-Democrats ukuthi ayimpishwe.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lantathu 13 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula ikhulu lamatshumi amahlanu 56 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1316 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyaka yenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 34,487 sebahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo ngesikhathi esifanayo. Unaneleli sokulabedlula inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu 28,383 asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103,000,000 asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kwele Zimbabwe ingcweti kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elilolaka elaqala kwele South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe. Uze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital.
Nxa sisekela igciwane leli limemetheka kakhulu ebantwini, liyathola ihlandla lokuthi litshintshe libe into eqinileyo kakhulu. Yikho ke lokho okuvelela eSouth Africa lokhu ngokuthi eSouth Africa hayi lamemetheka lakathi silokhe limemetheka mpijane igcikwane le. Yikho ke le ukuthiwa i-variant iyatshintsha ngoba lona igcikwane lifuna ukuthi lihambe kakhulu ebantwini lidle lisuthe. Xa lisutha laphana abe libulala abantu abaningi. Yikho ukuze liphile lalo liyabe lidinga ukuphila lalo lizala abantu babo. Liyatshintsha ukuthi thina imizimba yethu, ngoba nxa lingatshintshi imizimba yethu iyabe siqina ilikhulele. Yikho ukuze lingakhulelwa ngabantu liyatshintsha lalo isimo sabo lingene ngezinye indlela. Yikho ke lekho okuseSouth Africa sokukhanya ukuthi hayi igciwane selitshintshile. Yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefreza laba abakhulu abakwaziyo ifreza ukuthi kwaqala kwaba lehlandla elinye libuya abantu bayidelela ithe libuye lesibili lashala balala abantu abaningi kakhulu. Yikho lokho okuzayenzakala liyabe lokho elitshintsha uze kusasa sokulelinye njalo selitshintshile.
Kuzohamba njani ke lapha dokotela, njengoba-ke ukhuluma nge-variant lay akusuze kubuye okunye okwethusayo, likubona njani lina njengabodokotela?
Elesithathu lingeke liyekele ukubuya ngoba kathe santi uzwile abanye bekhonona ukuthi abafundi boni i-lockdown bafuna ukuyathengisa bafuna ukuyenza. Nxa bephuma lapha lezindlini sebelipha-ke ukudla lokhu ukuthi igciwane liye phambili. Khona phana nxa bengani balala balala phambana igciwane selivumbuluka livumbuluka ngehlandla lesithathu. Mina ngokubona kwami amahlandla azaba maningi ngoba leli alikhanya lihlakaniphile kakhulu. amahlandla amaningi sibila lesithathu lesine lesiya phambili ngale lokho elibulala nxa libuye ehlandla lesibili lesithathu lesine labe libulala selilamandla amakhulu kakhulu yikho ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi hayi sivikeleli igciwane leli lingaze laqina kakhulu lizathola ukuthi la majekiseni wonalaka kade sikhuluma ngawo singaliyekeli ihlandla leli liqina kakhulu igciwane leli lizasibulala ngoba amajekiseni lana athatha isikhathi ukuthi bayenze so ama 6 months bathi sokufika i 6 months sithole ukuthi igciwane alisancedi ijekiseni leli igciwane seliqinile so kumele kuyedingwe enye ivaccine futhi khona phana abantu babe beshona abaningi
lizelezi ivarianti zingabuya pho abantu abahlatshwayo ijekiseni akusoze kubahlasele futhi yini kumbe kuzabavikela
yikho phela esuke esabayo khonokhu babadube sukutho ukuthi abantu kumele bananzelele ngoba nxa sokuli into leyana nganti xa ingena emzimbeni kuyabe kunamathela khonapho so ukunamathela kwangkhona lokho kukhanya kuyabe kunjengespike ama-spike yikho kunamathela ngawo yikho ukunxa kutshintsha laphana sokuthiwa i-variant kuyabe sokula ma-spike amaningi okuthi nxa kungena emzimbeni wakho wena ivaccine owawuyihlatshelwe liyana iyazi ivariant yakudala amasotsha akho olawo wena emzimbeni wakho ayazi ivariant yakudala le yentsha kasoze ayiboni so kungena ke kunamathela ngalezi zindlela yikho ingozi lapho ezaba khona
ye kulo mbuzo futhi ovela kubaba uBrilliant Komo uthi umkhuhlane lowo ungakubamba ebusuku dokotela kumele wenze njani ngoba ungaphuma amapolisa angahlangana lawe akuthaya akubophe wena khonapho uyabugula kumbuhambisa isigulane so kumele ukuthi kwenziwe nxa kunjalo pho linodokotela lingena njani khonapho
amapolisa awazi khona lokho ukuthi umuntu nxa egula esiye esibhedlela abakuthaya uyakufika ukhulume la ukuthi ebengilele lapha sengikhefuzela sengifuna ukuya esibhedlela ngiyagulela amapolisa labo ngabantu bayabona umuntu ogulayo abangeke bekuthaya kuyamele ubuye esibhedlela ungahlali busuku ngo-2 uthi khona kumele ukuthi i-curfew iphele odokotela labomongikazi lezigulane bayavunyela ukuhamba
lo ngusiphiqo mfundo osolwayo Ngwenya osebenza empilo hospital siqoqela ekuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook ukazile VOA Ndebele
Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy, open up your party, party, party. Lord have them loot. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot. Them loot, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi them loot eyethulwe enkundleni yokuxhumana e-Twitter. Intatheli izindaba uHopewell Chinono. Oloba indaba eziveza ubukhohlakali uhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. This was just Hopewell, the citizen who was I was in my study.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engalingiloba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakwele Zimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayenelisi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engangikutshela abasha. Ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe. Njalo lalokho engangikucabanga ngisentolongweni.
Say, oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about it.
Imangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Banenge abantu abasebenza ezabo ezifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokhu ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubanda leZANU PF abagoqela uMnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angiboni ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalujaha lo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza kubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kulokuhlabela ingoma elimpimbe engazwakaliyo ngabe kuthi sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomo wethu ubana abantu bethu bahlaliseke
uthi ngono usebothwe kanenginengi eZimbabwe eseteswa lecala lokuthi wathuthozela udlakela ngontulikazi nyakenye abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kusenjalo umsakazi weZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye owayengumphathintambo kahulumende obona ngemisebenzi usebotshelwe ukuba wanika abantu umhlabathi ongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshele umsakazi lo ukuthi unkosikazi Gagonye ubothwe ngamapholisa encediswa ngabaku-Special Anti-Corruption Unit.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Idale leSenate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizahlala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wathothozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress plastic zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuhamba amanga ukuthi ukhetho lolu lebuwa ngwamqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akunabufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi kukhanya engani abakubandlela ama-Republicans ngoba suze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathe sabahle bemlwele impeachment ngakaqali kabasoze bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeach. Loba nje kuyinto enhle enika abantu abasezikhundleni ukuthi kabakho ngaphezu komthetho. Lapha ikhanya ngani ngaphandle kube leyinye impumela umbe utshintsho okumangalisayo. Kuzasala nje u-former President Trump elongu-former President Trump. Ngibona ngathi futhi impeachment liyana ingedlula ama-Republicans bavotele ukuthi angayimpeachwa. Uzakwenza umsindo omkhulu kakhulu. Ukuthi vele bekungamanga, vele ukuthi bayangizonda. Kodwa ukuzasala phezu kwebizo lakhe ukuthi uzaba nguye yedwa elizweni lase-America ukuba ngu-president oyimpeachwa kabili. Kuzasala kusebizweni lakhe. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esile esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye esimnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangibona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arune futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa belokhu bemesaba bemqhuqa uzaphuma nje kungelalutho kungelampumela.
UMnumzana Busani Mbuso Mtini laye ohlala kwele Melika odabuka eZimbabwe uyakulandela okwenzakala kwele Melika.
Siyananzela ukuthi khona manje ama-Republican lama-Democrat ku-Senate ayi-50-50. Ama-Democrat engafaka u-VP uKamala Harris onguye umkhokheli we-Senate bayathola i-51. Kodwa ukubana be-impeach uTrump kuzamele bethole i-supermajority. I-supermajority leyo i-2/3. So lokhu kutsho ukuthi kuzamela bethole ama-Republican afika 17 azavota lama-Democrat ukuthi bekhonvite uTrump.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudale leli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 lo Mnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. ababili laba batholakala bengela macala. Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Wethule lokhu kumabona kude e-White House. Inhlanganiso ye-United Nations ithi zithwele nzima iziphepheli ezihlala kwamanye amazwe ezabalekela impi yomvukela eTigray kwele Ethiopia. Sokuzikati seza masivu.
Mwala baba mkulu, babe lobola.
Uhlelo sikoka lo mnumzana mbuso ngwenya, ngathi kweza masivu esintu. Siyakwazi ukuthi kuleze izadenda, izadloli, amaminyela, imnyi, lokunye okuthiyeneyo. Kuyini okuthandwa ngabantu ngesikhathi lesi kusina izulu?
Angibingelela baba uDube nabalaleli bonke beStudio 7. Luhlelo lomnandi kakhulu olukhuluma ngezithelo zeganga njengoba nje lezulu lisina kangaka kulonyaka lo. Izithelo zeganga ke eziba khona nezithandwa ngabantu ngalesi sikhathi kuvamise ukuba izithelo lezi zifana labo mhaga uwe lamathunduluka nezinye izithelo eziye zidliwe izimpande kanye lalokho engingakubiza ngithi ngamajoto engikhuluma ngezithelo lezo othola ukuthi ziyabe zidliwa okuba khona ngaphansi komhlaba okungamajodo. So izithelo ezifana nabo ukhona nje okuthiwa igonsi. Igonsi leliyana kuba nelinye futhi elingomunye umhlobo okuthiwa yinkinyane. Ngingazi ukuthi nje kwezindawo balibiza bethini. Bese kusuba nje obukhulume ngamaminyela nje amaminyela kuyokuthiwa umqobo. Ufika laphana udonse nje impandelane izophuma iyinde ayinazo impande ezingamaxakela usumhluba nje kahluza idla njengomntwana odla imve ihlafune nje ukhafula imvuthuluka leyana usale uginya amanzi lo mhaka kuwe ke othola umhlophe njengoba kunje nje umhaka umhlophe kuthe egangeni lonke abantu hayi ngempela bayithola into yokwenza nomthunduluka. Amathunduluka amanengi nje njengoba sikhuluma kanje kubomvu egangeni aziningi izithelo zeganga ukuzibala ngeze ngeziqede.
Ukhona njalo okunye okubulalayo phela abanye abantu baphongudla nje umuntu aphongoqhubelela nje kuyini okungamelanga abantu bekudle?
Ebungozini laphana yebo kambe zikhona izithelo ezilobungozi njengoba sonke sithi sikhula sifundiswe ukuthi isithelo esinje lingasidli siba lobungozi. Enye into ethanda ukuba yingozi izinto ezifana namakhoa. Khona namakhoa babuye bayobize bethi ngamajangala jim. Engingazi ukuthi lulimi oliqondileyo yini kodwa adume kanjalo. Lawa makhoa esikhathini esiningi anokutholakala elombala ongathi ubamnyama. Kokunye ongathi ubrown ngaphansi. Nxa wabheke nje ngathi umbe ngithi inkowankowane. Ngoba amakhoa ngitha aluhlobo oluhlukeneyo kukhona la kuthiwa ngamakhoa aphuma esidulini bese kuthiwa nenkowankowane. Yiwo la kuthiwa alobungozi ukuthi nxa umuntu engawadla ngempela engaze kumbizelela ukufa. So ngingasho ngithi abantu kumele baqaphele ngoba njengoba lisina kanje izulu aba maningi futhi amakhoa ayizinhlobo eziningi. So kufuneka ozathi owadlayo abe nesiqiniseko sokuthi uyawaqonda amakhoa azowathatha ahambe lawo ekhaya.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguntungamile inkomo. lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana sibingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje ngubana uNkulunkulu evumile ubana thina esesekhona siqhubeke sisiya phambili sikhangelele ukubana impilo zethu ziyaqhubeka siba ngcono. Kunjalo ke namhlanje ke sikhangeleni ilizwi lokukhumbuzana ngaso isipho sempilo lesi esilaso, ngoba ozwa la mazwi ngophilileyo angabe elele phansi kodwa isipho sokuphila sesekhona kuye. Sizakhala encwadini yamahubo kaDavida isahluko sekhulu lamashumi amabili lanye 121. Sizabala indima ezintathu nje kufundeka kanje. Ngiphakamisela amehlo ami ezindabeni. Usizo lwami luvela phi na? 2. Usizo lwami luvela uJehova owenzile izulu nomhlaba. 3. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, owolondolozayo akayikozela. Ilizwi leli lakhulunywa nguDavida eyinkosi engaswele lutho empilweni yakhe yasemhlabeni. Wayelamabutho enemali, elamandla, elezikhundla, eyikho konke. Athi lalapha ahamba khona engakhonjwa ngomunu enxa umuntu ekade ekhuluma ngaye awaginya amazwi akhe akhangele phansi. Kodwa uDavida yena lo uthi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Kungani uDavida ekuphakamisela amehlo akhe ezintabeni? Intaba ngitsho lasemandulo emuva le ezintabeni lapho kwakulezindawo ezazizila abantu ababesiya khona besiyakwenza imikhuleko yabo etshiyeneyo, lapho akwakuthiwa kulezithixo ezitshiyeneyo ezitholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ngisho lakithi imbala thina uhlango olusundu belakithi kule ndawo emadojeni okuthiwa kusenjelele, basesekhona abaya kuleyo ntaba yasenjelele besiyakwenza imikhuleko yabo. Yeka yitsho ukuthi kumaqondombe kabaqondanga, kodwa ngitsho into ephilayo esiyihlala nayo phakathi kwethu. UDavida ke uyakhangela ezintabeni engxenye wayesazi ukuthi laphana kulobhalo olunje, laphana kule nto kule dwala elinje, laphana kulesihlahla esingentabeni lapho okwakumele abantu bayekhona besiyadinga usizo lwempilo ababeziphila ngaleso sikhathi. Uyazikhangela inkaba uDavida azibuze ukuthi intaba ndini lezi zonke lezi abantu abaya kuzo kambe bayadingani. Namanje basesekhona abantu sasibabone ngendlela ezijineyo bephezu kwezintaba, abanye baze bayehlala khona, abanye bavukela khona benze imicimbi eminingi eshiyeneyo benzela ezintabeni ngobana bekholwa ukubana iintaba lezo zingaba losizo kubo. UDavida uyazibona lezo zintaba, azikhangela ababone labakhuphukayo besiya entabeni ukuthi laba bantu badinga usizo, uncedwe entweni eziningi ezibahluphayo. Kodwa-ke uDavida besesithi hayi, iintaba zikhona, ngiyazibona zinhle zinkulu zilako konke, abanye bayakhuphukela khona. Kodwa besesithi yena usizo lwakhe luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Zihlobo ezithandekayo, uDavida esekukhangele konke njengoba sisitsho kwaba le ndlela yokuphetha umbono wakhe wathi usizo lwami luvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Asikhulekele olungileyo. Asikho isidalwa ingabe yini ekhona engasisiza ngaphandle kokubana sivume usazi ukuthi usizo lwethu luvela kuwe. Hlalela thula manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkanhla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazo omuhle Zimbabwe muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silothando Gwenji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy. Thando ngiyakwamukela kuhlelo.
Ungomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe, amhlophe sisi wami ngalokho.
Ngiyabonga.
Awucela okuningi ngalokho.
Ni-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yavekwa ivekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelo hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers yabe ngikhanyele ukuthi kwazakale ukuthi kule African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006. Kodwa lakhathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lonabelana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto ezinto kumele ukuthi ngathi yazifakelwa njengabontanga baseZimbabwe ezifakwe kuyonaleliyana ugwalo le-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union enjenge-Agenda 2063 eyokuthi kumele kube lokuthuthuka oku-sustainable e-Africa.
Hlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yankhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela ezilenge ezehlukeneyo ngiyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizi i-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations besayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simeka sure ukuthi khona okhani okwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele e-local level ukuthi kodwa kuthatha leyana lathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kumunicipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter yami ngale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando, bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19. Kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthe uqalisa i-COVID-19, i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19. Bakhangela lama-funds e-COVID-19 fund for i-Africa. Bakuhlela khonotshana. So bathi bekuhlelile at that level. Kuyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke kulevel le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticate-a loku kusebenzisa siku-implement locally because i-COVID itholakala lapha kakhulu lapho esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Kwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe ngithwakazi omuhle zimbapho muhle bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Incwadi kwezempilakahle zithi igcikwane le-COVID-19 elitholakale kwele South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe lakwamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.